udaba lolu liphuma kukhodata ebhukini lakhe ngumbhedo. Siza trainer ama militia eSouth Africa ukuthi kwenzakalani, kwakuhambelanani legugrawundi khonapho. Ngaye endazi akhuluma into angayaziyo. Ngoba kula bantu esikhuluma kunjenje namhlanje, abantwana babazali begugrawundi ababulanayo. So angahambi lekho ihloko zabantu, izilonda izama ukuthi ziphole, imilephu lekho ezivula. Angikwazi ukuthi unqenge ukuthi izanu yomthathe yini, abuye labe ngominista yini. Angancenge izanu esingcolisa ekamba manga.
Uthi yena ngenye imbangela eyayenza ukuthi asuke ku-MDCT.
Angafuni ngesikhathi kusenzakala yini indaba angahambanga kuhulumende, wayambuza uhulumende ukuthi wayemtshela ukuthi MDC ikhwela amamilitia. Angafuni ukuhamba amanga, kavume ukuthi ngamtshaye nge-20 votes, kavume ukuthi wadliwa. Angazasebenzisa amanga ezama ukudunga abantu basemandebeleni, bona besebuhlungwini.
Kukhona yini eliza kwenza yini okufana lokuthi lo msemthethwandaba?
Osokumele ukuthi kwenzakale njengebandla, siyathatha lelo bhuku sinike abazi ngomthetho ukuthi bake balifunde, bacacade lapha asingcolise khona. Sizakuzwa ngalabo abazi umthetho ukuthi singenzani ukuthi kodwa athi alungise ukuthi ngcolise asenze khona.